kulantembi into enhle ikutshengisa ubuntu bonokho udoda nxa umnye wethu ethe wonakalela kumbe wazibonela whichever way hayi sidibana simncede simthengele enye imoda loku abakwenzayo ibuntu yisintu akulantembi sibili mina ngeke ngasola lutho sibili even uhulumende ngapha mina bengizafuna umcelela kuba umnanga kuthi bangangaba anayenye imoda wanini esingabe samnika undoda lolaya abesebenzisa akulantembi vele umuntu kunjalo ukuthi kodwa aziphananeni izinto lezi sisebenzise sihamba siya phambili. So it's a good gesture by the people abakwenzayo kona kwani and ngabe ngiyaphisaenza njalo bephinde betha imali ngale emanama high school egwada ngale uphahla lwaphuma lonke du ake sisayine imali bakithi sithengele abantwana abanophahla bafunde ngapha sithengele umnumzane utshamisa imota ukuthi ahambise sibe sikwenza vele i-social responsibility.
Baba uSibanda khonokho ukuthenga imota ngicela ukuthaya ngamafutshane ngoba isikhathi sesiphelile. So why abantu behlanganisa imali bezama ukuthi bencede utshamisa kwenza into hard to
esegcekeni Mthemba ukuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi umnangagwa ngumuntu wolihlame, ngumuntu wegugurawundi, ngumuntu ka-2008 oqeda abantu ngezikhathi zonke zokhetho owenza ukuthi lanxa umgabe ecabanga ukuthi achiye okombusazwe lokho ngo-2008 wathi phenduka mna ngizahamba ngiyekulala abantu wayesinama-short free. Ngakho abantu beZimbabwe babesabela umongameli uNelson Chamisa ukuthi angalinyazwa yilaba abantu abalobu dlobo kungaka. Kodwa kungasena nokuthi ngithi kancane nje into ehlala isenziwa ngabantu bezanu leyi eyenziwa nje manje lanxa sikhangele ngumfo wethu uGolide ukuthi usekhuluma ngemanama esithi kuthiwa khona kufanele abantu bahlanganise imali ngoba ehlanganisela uPresident Nelson Chamisa ukwenzela ukuthi bathenge uphahla lwesikolo semanama. Uyazi ukuthi Chuma angikwazi fowethu kumbe ukuthi alikaze liphume elizweni yini kumbe alikaze libala amabhuku awe government i-governance linabafowethu bezanu okwenza ukuthi lehle kukwazi ukuthi umsebenzi wokubisela uphahla ezikolweni kawususwa kuhulumende ngoba siyabhadala into ezithiwa ngama-taxes
kolide
lizakusa lize litshone kulokhu kubo ngophikiswa lwabela ngento engekho. Into eqakathekileyo ukuthi kona into zonke nxa sizenza even koloku anisebekutho otona uhulumende ngomeleze lokhu uhulumende akulantembi ukuthi ancediswe ngabantu akulantembi ngitho yiko ntona hhayi nxa sikwenza sikwenzeni nje sincedisana yonke into akulantembi ngoba uhulumende kasikuthi uzakubantubamba yonke into eyedwa thina abantu yinto esi-make up uhulumende njengoba ekushila abantu nanxa uhulumende esengenile i-government of the day isungumhulumende wabantu bonke whether MDC ZANU-PF Mthwakazi kumbe whichever other party. So okutshengisela ona vele kumele sihlale sibambele sinjalo. So there is nothing absolutely wrong dokotela mfowethu uthi kona abantu bethu hhayi asikhipheni abala sincediseni abala akulantembi ngitho
hhayi i-governance umfowethu uGolide ngani kayizwisisi i-social responsibility baba Golide yikubhadala ama-taxes akho. When you get paid, it's paying your taxes. You go to a social responsibility. Who government? The government. We government then. If it sends umsebenzi wokuthi ithatha izimali zani isebenze ngendlela eqondileyo.